Uluka isahluko samachumi amabili lambili. Wasondela umkhosi wesinkwa esingelamvubelo othiwa iPhasika. Abapristi abakhulu lababhali bafuna ukuba bangambulala kanjani uJesu besaba abantu. USathane wasengena kuJudasi othiwa nguIskariyoti owayengomunye wabalishumi lambili. Wasuka wayakhuluma labapristi abakhulu lezinduna ngokuthi angamnikela kanjani kubo. Bathokoza, bathembisa ukumnika imali. Yena wasevuma, wafuna ithuba elihle lokumnikela kibo lingekho ixuku. Lwafika usuku lwesinkwa esingelamvubelo ababehlaba ngalo iwundlu lePhasika. UJesu wathuma uPetro loJohane esithi,
"Hambani liye ukusilungisela iPhasika ukuba sidle."
Bathi kuye,
"Uthanda ukuba sikulungiselele ngapi na?"
Wathi kibo,
"Khangelani, kuzakuthi selingenile emzini lihlangane lendoda ithwele imbiza yamanzi. Liyilandele, liye endlini eza kungena kuyo. Lizakuthi kumnini indlu, uthi umfundisi kuwe, ingapi indlu lapho ngingadlela khona iPhasika labafundi bami na? Yena uza kulitshengisa indlu enkulu ephezulu, eyendlelweyo lisilungisele khona."
Bahamba ke bafumana njengokutsho kwakhe kubo, balungisela iPhasika. Wathi sesifikile isikhathi, wahlala ekudleni, labapostoli babelaye, wasesithi kubo,
"Ngifisile kakhulu ukudla lani leli Phasika ngingakahlupheki, ngoba ngithi kini, kangisayi kulidla futhi lize ligcwaliseke embusweni kaNkulunkulu."
Wasethatha inkezo, esebongile wathi,
"Thathani lokhu, labelani, ngoba ngithi kini, kusukela khathesi nje, kangisayi kunatha okwesithelo sevini kuze kufike umbuso kaNkulunkulu."
Wathatha isinkwa, esebongile, wasihlephuna, wabanika esithi,
"Lokhu kungumzimba wami owanikelelwa lini. Yenzani lokhu ukuba lingikhumbule."
Ngokunjalo wathatha lenkezo emva kokudla esithi,
"Inkezo le yisivumelwana esitsha egazini lami elithululelwa lini. Kodwa khangelani, isandla songinikelayo silami ekudleni, ngoba indodana yomuntu ihamba njengokumisiweyo, kodwa maye kulowo muntu enikelwa nguye."
Base beqala ukubuzana ukuthi kungaba ngubani kibo ozakwenza lokho. Kwavela ukuphikisana phakathi kwabo okokuthi nguphi kibo ongathiwa ngomkhulu. Wasesithi kibo,
"Amakhosi abezizwe azibusa izizwe ngokulukhuni, leziphatha amandla zazo zithiwa ngabenza okuhle. Kodwa kungabi njalo kini. Omkhulu phakathi kwenu kabe njengomncinyane, lo ngumkhokheli kabe njengomlandeli. Ngoba nguwuphi omkhulu, lo ohlezi ekudleni ingabe lo ophakululayo na? Kasi lo ohlezi ekudleni na? Kodwa mina ngiphakathi kwenu njengaye ophakululayo. Lani ke lingababambelele kimi ekulingweni kwami. Lanjengoba ubaba engimisele umbuso, lami ngilimisele ukuba lidle linathe etafuleni yami embusweni wami, lokuba lihlale ezihlalweni zobukhosi lithonisise izizwe ezilithumi lambili zako-Israyeli. Simon, Simon, khangela, uSathane wacela ukuba alihlungule njengamabele. Kodwa mina ngikukhulekele ukuba ukukholwa kwakho kungapheli. Wena-ke, nxa usiphendukile, uqinise abazalwane bakho."
Wathi kuye,
"Nkosi, ngilungele ukuya lawe entolongweni lasekufeni."
Yena wathi,
"Ngiyakutshela, Petro, iqhude kaliyikukhala lamhlanje ungakangilanduli kathathu ukuthi kawungazi."
Wasesithi kubo,
"Mhla ngilithuma lingelamxhaka, lasikhwama, lamanyathelo, laswela ulutho na?"
Bathi,
"Kasiswelanga lutho."
Wasesithi,
"Kodwa khathesi lo olomxhaka kawuthathe, lesikhwama futhi, lalo oswele umhedla athengise ingubo yakhe awuthenge. Ngoba ngithi kini, kumele kugcwaliseke lumbhalo ngami wokuthi wabala kanye lezono. Ngoba okuqondene lami kulokugcwalisekwa kwakho."
Base besithi,
"Nkosi, Khangela, nansi imihedla emibili.
Wathi kibo,
kwanele.
Wasephuma waya entabeni ethiwa iOliveti njengokujwayela kwakhe. Labafundi bakhe bamlandela. Esefikile khona wathi kibo,
khulekani ukuba lingangeni ekulingweni.
Wamonyuka kibo okungaba libanga lokuphosa ilitshe, waguqa phansi, wakhuleka esithi,
Baba, uba uthanda, susa linkezo kimi, kodwa ke kungenziwa intando yakho, kodwa kwenziwe eyakho.
Wabonakala kuye isithunywa esivela ezulwini, simqinisa. Eso sizini olunzima wakhuleka kakhulu, izithukuthuku zakhe zaba njengamathonsi egazi. Athontela emhlabathini. Esesukile ekukhulekeni weza kubafundi bakhe, wabafumana belele ngenxa yokudabuka. Wathi kibo,
lilaleleni na, vukani likhuleke ukuba lingangeni ekulingweni.
Wathi esakhuluma, kwafika ixuku loJudasi omunye wabalishumi lambili elikhokhele. Wasondela kuJesu, wamanga, kodwa uJesu wathi kuye,
Judas, uyayinikela indodana yomuntu ngokuyanga na?
Wathi labo ababengakuye sebebona okuza kwenzeka, bathi,
Nkosi, sigadle ngomkhedla na?
Omunye wabo wagadla inceku yomphristi omkhulu, waquma indlebe yayo yokunene. Kodwa uJesu wathi,
Musani bo, kwanele.
Wasethinta indlebe yayo, wayisilisa. UJesu wasesithi kubaphristi abakhulu, lezinduna zethempeli labadala ababeze kuye,
liphumile liphethe imihedla lezinduku kungathi lilande umphangi na? Bengilani isuku ngensuku ethempelini ngalingibambanga, kodwa lesi yisikhathi senu lesamandla omnyama.
Sebembambile bamqhuba bamusa endlini yomphristi omkhulu. UPetro walandela ekhatshana. Sebebasile umlilo phakathi kweguma bahlala phansi ndawonye, noPetro wahlala phakathi kwabo. Intombazana ethile imbona ehlezi ekukhanyeni komlilo, yamjolozela yathi,
lo muntu laye ube laye.
Kodwa walandula wathi,
Ntombazana, kangimazi.
Ngemva kwesikhatshana omunye wambona wathi,
lawe ungomunye wabo.
Kodwa uPetro wathi,
ndoda, kangisuye.
Sekudlule i-awa engabanye, omunye futhi waqinisa esithi,
impela layo belaye, ngoba futhi ungowaseGalile.
Kodwa uPetro wathi,
ndoda, kangazi ukuthi uthi.
Lahle lakhala iqhude esakhuluma. Inkosi yasiphendula yamkhangela uPetro. UPetro walikhumbula ilizwi lenkosi njengokuba yathi kuye,
iqhude lingakakhali namhlanje, uzakungilandula kathathu.
Waphumela ngaphandle wakhala kakhulu. Amadoda ayembambile uJesu amenza inhlekisa, amshaya, amembesa ubuso athi kuye,
Profeta, ngubani okutshayileyo na?
Akhuluma lokunye okunengi emthuka. Wathi sekusile, kwabuthana umhlangano wabadala babantu labaphristi abakhulu lababhali. Bamusa emphakathini wabo bathi,
uba unguKristu, sitshele.
Wasesithi kibo,
uba ngilitshela, kalisoze likholwa. Loba ngilibuza, kalisoze liphendule. Kodwa kusukela khathesi nje indodana yomuntu iza kuhlala ngakwesokunene samandla kaNkulunkulu.
Base besithi bonke,
kanti uyindodana kaNkulunkulu na?
Wathi kubo,
kutsho lina.
Base besithi,
pho, sisafunelani obunye ubufakazi na? Ngoba sesizwele uqobo lwethu ngomlomo wakhe.